Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu.
Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvume yokuthumisa lelo cala.
Abanye bathi abavumelani lesinqumo esokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle.
Umnumzana Walshman Ncube uyakulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 165 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe icoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amabili 4249. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 122,652. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,776. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,181. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,312,417. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebeyisigidi esilengxenye 1,460,162. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube, yena othi laseGwanda lomkhuhlane usudedile. Kepha uthi lokhu akutsho ukuthi usuphelile.
Kuwe wachova izinsuku kungazange kuzwakala ukuthi ngapha sokulomonakalo. Sibone ukuthi kube nganeno labantu nje khonokhana ukukhwela komkhuhlane uthatha abantu basuke bakunanzelela ukuthi ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu. Labaningi nje ngingavakatshela ezibhedlela nginanzelele ukuthi abaningi abantu bahambile sibili ukuyalayina ukuthi bahlatshwe ukuthi bazivikele, ngoba kuba yithusile kakhulu ukuthi abantu abavele bebazi basuke benyamalale ngalo mkhuhlane esithembela ukuthi kuzasiza abantu abaningi baqedisise ngoba belolwazi. Njalo ukuchisa lokhu sesithembela ukuthi kuzawubhubhiza lo mkhuhlane uphele endaweni yonke yaseGwanda.
Ngokwehla kwamanani lawa singathi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe livulwe yini ngokubona kwakho?
Yebo, lomkhuhlane suyehlile kodwa akutsho ukuthi sesingajaha sithi thina izikolo zivulwe, sithi thina amabhizinisi sengasebenza ngendlela akumele asebenze ngayo, sivumele nje abantu abavela kwamanye amazwe bengena. Ngibona engathi sabe sesuke sajaha kakhulu ukuze asenza ukuthi siphinde sibuyele emuva sithwale nzima. Kodwa nxa izwe lingazinika ithuba lokunanzelela likhangelele ukuthi like libonisise ngempela ukuthi lo mkhuhlane siyehlile yikho lapho singabona khona ukuthi hayi sesingaya sivule izikolo sivule amabhizimisi sivule nje uhamba kwabantu besiya edorobheni leli besuka kwelinye idolobho kodwa kwakhathe singibona ngathi sabesuke sajaha kakhulu nxa singahle sokuqalise sikhangelele ngakhona lokhu ukuthi umkhuhlane lo sisiyehla ngibona lokhu kungayenzakala ukuthi sikwenze nxa sizinikile ithuba lokuthi sibonisise ukuthi ngempela kuyini okwenza ukuthi umkhuhlane lo uyehle sibe sesiqhubeka sibamba lolo nyawo sihamba ngaleyo nyathelo ukuthi kuqhubeke phambili kusehla andubana konke kwenziwe kuthatha inyathelo ukuthi konke kuvulwe kodwa singakujahi ngoba kuza silethela uhlupho kusasa
kuyini ongakuxwayisa
kuZulu wonke weZimbabwe singasuki silibale ukuthi umkhuhlane lo ufana lesela elingakulibazisa ukwenzela uyekele ezifuyo ziphumele zichake egcekeni ibese lithatha kuhle asiqhubekeleni phambili sisebenzisa ama mask esivikela kulowo mkhuhlane kukanti lalabo abangahlatshwanga yekela ke kuhle ubana sizivikele sigcwalise okuyikho kuzasiza kusasa ukwenza ukuhlale sivikelekile bese sithi ke kuhulumende weZimbabwe siyabonga amanyathelo ababe athethe okuvikela ukuthi uZulu wonke abe ngumuntu ovikelekileyo ngokufaka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bangayenelisi ukuthi bahlangane andubana lo mkhuhlane ungachitheki ugcwale indawo yonke. Engakutsho ukuthi nxa singaqhubeka okwesikhashana nje lapho umkhuhlane sudeda uyehlela phansi sike sime nje ukujaha ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane uswele ithuba size sponti ngempela umkhuhlane suyehlile waya phansi.
Umnumzana Morvin Tuve ngowenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Kuvunyelwane njalo ukuthi induna ngenduna izakhulumisana labantu bayo bavumelane phezu kwezinto ezifana lokungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa yilumbuqazwe njalo kukhulunyiswane lalabo abahlukuluzwayo ngendlela ezitshiyeneyo. Umbiko wethulwe iwofisi kaMnangagwa uthe njalo uhulumende uzangenela kuphela ngendingeko ezifana lemali yokuhlawula labo okuyabe kufunyanwe ukuthi kumele bahlawulwe. Oncintisa efuna ukukhokhela ibandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamoyi umnumzana Joshua Nkomo ngomunye wabakusolileyo lokhu esithi lolu hlelo alumelanga luphathwe ngalindlela. Ocubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana laye uthi uMnangagwa lezinduna balahlekile.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthunisa lelo cala. Kangiboni nje ukuthi mina izinduna sezizaba lamandla okubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commissions ukuze kuvele ukuthi khona igugu round yasuka njani ngobani ababulala abantu kutheni bafa njani lokuthi siqhubeke siya phambili. Nxa izinduna zingabamba leli chaza zodwa angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma ngekomishini ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathe lolu daba kodwa ikhona iNational Peace and Reconciliation Commission
Ikomishini le kumele sibe kwazi ukuthi imjipa ekaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo ngwe isikhulumeli Obed Gudu ube lilunga le MTC wabhazuka waya kuzanu wayamkelwa nguMnangagwa State House Dudu usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa ngegugu round athi hayi gugu round ayiqakathekanga ayiso yengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo commission kayilawa amandla sebenza. Okwesibili, commission le ireporter kuminister ongoza reporter kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa icommission le izabamba igqawo legugura hundi izaluphatha ngendlela eqiniso, indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo, nguye abareporter kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. Icommission le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona, kodwa kula esesikubonile esengakubamba ngeground sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. Bancane sinokuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protect. Abantu bahambe baye testify ku document ukuthi khona kwahamba njani. I starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe banjwa ikhothe phezulu iSupreme Court kumbe iHigh Court ibe iCommission ekhangelwe iSupreme Court yi starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngabakudinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, amaizinduna, amachurch, wonke umuntu lama CSO lama nje wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Enelisile upresident ukuthi ayenze ipolad yakhe noma isizwe umsebenzi esingawuboniyo, akayenze iqulo eliphoselebe njengepolad elama-church, elama-NGO, elilabantu bonke nje, ama-victims, abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yithi sonke collectively sesithi kasenzenini lokhu, hatshi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba naye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusaswe. Sehlulekile ukukhuluma lezinduna kanye lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi kungamanga ukuthi usephumile kuleli bandla. Eloba enkundleni ye-Twitter, uNcube uthe leli bandla yilo ikhaya lakhe. Ngokunjalo uthe akayindawo. Uthe uyamsekela ngokugcweleyo umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Uthe njalo labo abathi usephumile kuMDC Alliance yizita ezisetshenziswa yiZanu PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle ngoba babefisela ukuthi kube lengxabano ebantwini abasekela uMongameli uNelson Chamisa. Kusobala ukuthi nxa singacabangela abantu abasebenzela uhulumende, sicabangela amabutho asebenza nsitha ukuthi yiwo angabe kwenza lokho. Yikucabangela phela umuntu umcabango awalelwa ukuthi uyelula ingqondo.
Uyatsho phambi kwabasekeli benu ukuthi libambene, akula kucabana okukhona, njalo abasoze babone ibandla selidabuka phakathi kuyiwa kukhetho.
Na abantu bengabazinkuni sithi yinyandanye ye ngoba lokho okukhulunywa yilabo ababhala amanga ayisikho abantu babambene akula umuntu ophume phakathi kwebandla ngoba phela nizana uPF ifuna ukujengisa uZulu ukuthi i-alliance leve la akula alliance ifuna ukuthi yona abantu bethi khona akula kuzwanana ku-alliance ayilokho ayisikho abantu babambene abantu basekela umongameli uNelson Chamisa abantu beqaphele abantu laba ababhala amanga bengathathi yonke into nje abayibona ku-social media njengeqinisa into ekhona ukuthi i-MDC ibambene sikhuthaza abantu ukuthi bayo register ukuvota ngoba sibambene uthilo umfo kancubela phana ukuthi usebenza lo mongameli uNelson Chamisa umsekeli kamongameli ubaba uTenda Ibiti lo mama uLinet Karenyi Kore so hayi akulomnye umbiko ophikisa lokho
umnumzana Sidanchirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo ibandla lezanu PF lona lihleze likulandula ukuthi liyangenela kundaba zeMDC Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwabesifazana kuzanu PF olwe Women's League kobulawayo solukhethe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emele lelibandla kukhetho lukamongameli ngo-2023. Iphephandaba lethe Herald lona lithi umongameli Mnangagwa olubhekise kweleZambia namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kusasa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, basakazi weStudio 7. Okhulumayo nguLenmo eGaria, eTsholotsho. Ngiyalibonga indaba ezimnandi kangaka elizikhulumayo. Ezithi kufika endlebeni zethu, zisinika isibindi ukuthi lathi sivote ngamandla, sinqobe iZANU-PF. Sizamvotela uChamisa kuphela ngenkani. Sifuna inqobe. Esilonga ukusetshenziswa umthetho uChamisa nganqobe yangena kuphela esikhundleni. Akula ndandwe le uthi abona umuntu uma enganqoba kangena esikhundleni uyangena kuphela. Bantu beZimbabwe lingazabi ukuvota lisabi ukuthi uChamisa akasoze angene esikhundleni uma enganqoba. Uyangena kuphela ngenkani uma enganqoba. Sivoteni ngamandla sinqobeni. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli weStudio 7 maZimbabwe. Angazi ukuthi abantu laba abacabanga ukuthi uMnangagwa bengamkhipha ukuthi bazalele kuliphi ilizwe, bavela kuliphi ilizwe. Angazi ukuthi ngo-1980 babengaphi. Unkomo iZaphu iwinile yabe ithathelwa ilizwe laphiwa uMgabe engawinanga. IZANU kusukela ngo-1980 ayizange iwina ama-election kuze kuyefika namuhla ngabantu bobutsotsi. Abantu abenza izinto ezimangalisayo, izinto zokugebenga. I-MDC ayingeke yalithatha leyana ilizwe leliyana. Abangeke balechance ukuthi bengawina. Even bangawina kwehlula, to 8 yawina kwehlula ukuthi bethathe ilizwe. Kuzikhohlisa nje ukuthi badlalisa ngeengqondo zethu nje ukuthi angabe balungisisa uphela bebambana lezanu kuphela kulungisisa ilizwe kuphela abantu beqhubekele phambili ngezimpilo. Lokhu abakucabangayo angiboni ukuthi zakala mina. Come 2023 lizagijima tesilidi abanye baza kufa. Abanye baza bhijulwa. Yonke bagijulwa abanye daylight kwenzakalani. Umbani wangenela indaba yakhona umbani wayilungisa indaba yakhona. Zinukeni amakhwapha. IZANU ezilonga uMnangagwa lishiwo indaba ekhona for Caden Smile.
Salubonani komt Mthwakazi ngibingelela wonke umuntu wase okomthwakazi na ku Studio 7 wonke nabotungamile inkomo ngibingelela nonke sithi siyawuthanda lo msakazo lezindaba enisinika zona siyazijabulela kakhulu ngoba siyazi konke okwenzakala elizweni sikhona lapha eSouth Africa siyakujabulela lokho mpela njalo sibonga nalo ophethe upresident wethu mayetha kaphume elizweni esihlalweni ehliwe hayi sifuna ukubona mpela ukuthi khona ubuzo wesebusa ngenkani yini siyavota noma kanjani hayi siyacela mpela ukuthi akuke kutshintshe kube khona utshintsho sesizwile bakithi siyacela mina engikhulumayo ngunkosi Nathi Ndlovu ozalwa eKhese emaphisa ngiyabonga
salibona mazimbabwe amahle ngiyalibingelela kakhulu ngilapha eBotswana eTutumi ngisuke esigabeni seNkayi eDolahadle ngedakamila ngiyalibingelela lonke nabona ngiyalicela bakuthi isihlobo zami ukuthi asizameni ukuthi sibambana nini sizame ukuthi sihambeni sonke siyevota sizame ukuvota sesikhiphe ibandla leli asikhalele okuningi sikhalele ukuthi sikhiphe ibandla leli selihluphile leli selisibulale nje ilizwe ngalikubona shuwa khathi sisemazweni sithi hey sithwele nzima siyabubanjwa njengenye into kuzokuthiwa ngobandla abakhulumayo sithi ngabantu kade ngamazimbabwe asenziwa njengabantu bakithi isihlobo zami asihambeni siyevota sonke ngobuningi bethu le makhaya sikumanisa nesivota njalo futhi sizamene ukuthi sivale bakithi sifake ama-mask umkhuhlane lowenxa ungathini ungawehla nakhayethi sivoteni bakithi sibakithi sesidiniwe bade sesidiniwe bakithi sesidiniwe lathi sike sizame ukuthi sike sihlale kwelakithi shuwa enkulu enkulunkulu bakithi siyafisa ukuthi inkosi ingenile phakathi ifake isandla sayo bakithi sizame ukuthi lathi siwine shuwa siyacela bakithi cela konke lakumlimi shuwa
sasa ngisithu 7 labalandele besithu 7 ngajabula kakhulu manami leli izwi lami lingafika lenivule lifike kubasakaze nami izwakale ngikhuluma umbono wami enginawo hey ngikhala ngokuhlukumezeka kwabantu hey amalungelo awekhumani ezweni lakithi awekho sibili ezweni lakithi ngikhuluma ezikhulunywa ngalabo mnankagwa labo charama laba bathatha lento le bayenze ngani into efamily yabo ngani into eguma akusho into eguma lento abaningi uma bekhathele abaphumi kunjalo abantu ababavoteli abayeke phela ukurikha amavoti sila impumelelo sina sifuna ukwenzela abantwana bethu kusasa ngoba abantwana uma beza kanje abantwana abanakusasa siyacela mpela wana uma amazwi ami angafika kubo labo engajabula kakhulu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Uganda izolo belikhangelelwe ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezedlula ikhulu 145. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inkantolo yeSupreme Court kwele Malawi isiguqule isinqumo sayo sokwesula isigwebo sokulengisa. Lokhu kusolwe ngabanye abathi akula muntu omele etheswe lesi sigwebo lanxa edale icala elibinjani. Singene kudaba lweMelika. umongameli Joe Biden uthi amabutho elizwe lakhe aseqhelise indawo lapho aqaqele khona igceke lendizamtshina edolobheni leKabul kweleAfghanistan ukuze izizalwane zeMelika kanye lezaseAfghanistan ezazisebenza lamabutho lawo ngesikhathi sempi zenelise ukufinyelela indizamtshina zihlengwe yiMelika ziphume kulelo lizwe. Lokhu kuza ngemva kokugenqulwa kukahulumende weAfghanistan liqembu leTaliban. Kubikwa kule ngxabangxoza enkulu eKabul ebibangela ukuthi inkulungwane ezifuna ukuhlengwa zehluleke ukufinyelela indizamtshina ngoba amaTaliban evale indlela. Kumbikwa wethu leyizolo uBiden uthe lanxa esima ngohlelo lwakhe lokususa wonke amabutho eMelika kweleAfghanistan ekupheleni kwalinyanga, isikhathi leso silakho ukwengezwa nxa kuyikuthi ukuhlengwa kwabantu kuyabe kungakapheli. Uthe njalo kusukela mhlaka 14 kulinyanga amabutho eMelika ahlenge abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000 besuswa kwele Afghanistan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba yeAfghanistan izwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi sanenzela ukuthi iAmerika ibise Afghanistan for iminyaka engaba ngu-20 and iAmerika bekuyiyo esingathi isibona ngokuhamba kwenhlelo zeAfghanistan i-governance yakhona. So kutsho ukuthi-ke ama-structures wonke ayegovernment ye-Afghanistan ebesesekelwe kakhulu yi-America. Kweze security iAmerika bekuyiyo ekadiphethe okubangele ukuthi ama-Taliban ahlale esemngceleni engekho lapho oluzulu khona. Now for 20 years abantu be-Afghanistan bethembele kwa-America, bevikelwe i-America, uhulumende wabo efakwe i-America, esesenza izinto ngendlela yesi-America. Now-ke bese uvuka leso sivikelo sesingasekho. So yikho sibona-ke ukuxokozela kukhona lokho, ikhese khona eyenzakalayo leyi, ikakhulu nxa sibheke e-airport abantu abazabe ukubaleka khona. So lokhu kuvela ngokuthi isivikelo esilibutho le-America asisekho. Isivikelo esingamabutho amanye amanyane le-America awasekho, osukwenza ukuthi-ke kube lula ukuthi ama-Taliban enze santando ngoba amasosha wona ngokwawo awe-Afghanistan lawo ebethembele kwe-America okuyibo kade kubasiza. So lokhu kubuhlungu kakhulu ngoba kuthi abantu be-Afghanistan be-export bengela muntu ongabavikela, nawo-ke ama-Taliban ahle abuya azithathela ilizwe.
Ngokubona kwakho umongameli Biden ube mele aluphathe njani lolu daba?
Indlela uBiden kade kumele asebenze ngayo ngokuthi-ke baqale bebone ukuthi amasosha lamapholisa i-security cluster ababona ezokuvikeleka kwelizwe le-Afghanistan, amasosha abapholisa nabanye abanjalo sebelawo yini amandla ukuthi nxa sebetshiye boda bengenelisa yini ukuvikela ilizwe from ukuhlaselwa ngama-Taliban ongamanye amazwe abagombolozeleyo. Kodwa-ke sananzela ukuthi hhayi lokhu akunjani akwenziwanga. Kulabanye abahlaziya ezokuvikeleka kwamazwe bake baletha imbiko yokuthi hayi i-Afghanistan ama-systems ayo a-weak, okutsho ukuthi-ke isafuna ukuncediswa. Kuyimbono uBiden angazange ayilandele, egijimisa yena ingqondo yokuthini esithembiso asenzayo, nesithembiso esenziwa ngu-Trump ngaphambilini, nesithembiso esenziwa ngu-Obama phambilini esokuthi amasosha e-America kumele aphenduke ekhaya. So ugijimise khona ukhana phambili wakhohlwa ukuthi kulabantu be-Afghanistan akade sebethembele ku-America. Impilo yabo yonke for iminyaka le ngu-20 edlulileyo ibisiphephile from ukuhlaselwa ngama-Taliban, iphephiswa yukuthi kule America ebavikela elizweni. Abantu besebekhona ukuphila ngentando abayifunayo, kwenza konke abakufunayo, bekhululekile, bekwazi ukuthi bavikelekile kula masosha awe-America abasizayo, la amanye amazwe awe-NATO asebenzana ne-America empini. Kodwa-ke leso sivikelo nxa sesingasekho kutshoni? Kutsho ukuthi-ke ama-Taliban asengazibuyela ahlasela abantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba. zizipete nebezihamba pambili kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abanye bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisa udaba lwegugurawundi. Umnumzana Walshman Ncube uya kulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.